ngayithanda ukuthi ngikhangele indaba leyo ngamehlo amabili nadabezi lezimbabwe. Okwakuqala nxa sikhangele okukhulunywa nguminista okwe-Rate Authority ne-Passenger Insurance Policy, nxa ibhasi leyokadinga lakho okunye yangikhona yakuthela njalo, kutho ukuthi abantu abangabe sibabona basekhangethini lokuphambanisa yi-Ministry of Transport. Siphinde njalo sibize thina ukuthi yona i-Ministry of Home Affairs amapholisa, ibhasi leyi izihambe siye lapho ekade isiya khona, iziyofika lapho ekade isiya khona singala maphepha la kade kuhamba njalo. Yilo icala esilibona kuqala. Angithi ukuthi ngiyanika icala kuhulumende, kodwa izinto esisebhekene ngokuba uhulumende ukhona ukuthi alondoloze impilo kaZulu. Ye-i-suspension ngiyayibona ikade sibike 6 months, kodwa labo kabazinika amakhwapha njengabantu abadala, balungisise ikakhulu njani i-Ministry of Transport ne-Ministry of Home Affairs. Kunenge ngihlala ngikukhuluma ngibatshela ukuthi kugcenwa yini badala khona ngapho, ngokuba nxani ngakubisa khona ngapho langapho abasikazokuletha.
Libona sengathi isinqumo lesi esithethwe sizaluqeda na udubo lwengozi lezi ezemgwaqweni ikakhulu ezamabhasi?
Into enkulu yakuqala, asila mgwaqo eZimbabwe. Icinzela asila mgwaqo eZimbabwe. Ungakhangela umgwaqo nalo osijele ukuba lengozi kakhulu, i-Bedbusy Masingo, kukhanya sani yiwo wodwa umgwaqo okhanya sani sungono, yikho libona imoto zisilada khona ngale.
Sibona njalo ukuthi umtshayeli walibhasi kukhanya sengathi layo ubengela maphepha eneleyo nxa kukhangelwa ke i-retest. Izihambi zona zingenza njani ukuthi zibone ukuthi zivikelekile nxa zingena ngemigwaqweni?
Ngingakhangela umthetho we-International Transport Fleet Agreement nxa sisiya kuma-public safety vehicles. Uthi wona imota yonke ethwala uZulu kumele esingathi thina ngama-particulars emota, iphinde idisplay ama-particulars ka-drive.